Amabandla ezombusazwe asephakathi kokulungiselela ukuyabhalisa amabizo abantu abazancintisa bewamele emthethwandaba we-nomination court mhlaka 14 ngenyanga ezayo kulandela ukwaziswa kwelanga lokhetho ngumongameli Mnangagwa izolo. Nanku okufunwa ngumthethwandaba we-nomination court. Ukuze umuntu avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe kumele abe leminyaka yokuzalwa engamachumi amane kumbe ephezulu njalo kumele abhadale amadola ayinkulungwane eyodwa i-$1,000. Kumele akhethwe njalo ngamalunga ebandla lakhe aphezu kwalichumi esabelweni sinye ngasinye ukuze avunyelwe ukuncintisa i-nomination court. Abancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende kumele umuntu abe leminyaka engamachumi amabili lanye i-21 kumbe aphezulu. Kumele abhadale njalo amadola angamachumi amahlanu i-$50. Ukuba ngukhansila iminyaka iyafana leyamalunga ephalamende. Umahluko yikuthi nje akulamali ebhadalwayo. Sixhume isiphathamandla se-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Umnumzana Khaliphani Phukeni lo mnumzana Sengezo Chabangu owebandla le-PDP elikhokhelwa ngonkosikazi Lucia Matibenga. Sibuze ababili laba ukuthi amabandla abo asefike kuliphi izinga ngamalungiselelo okhetho. UChabangu usungula lingxoxo.
Sesiqedile kuyona leviki zakhipha wonke ama-candidates countrywide, wonke abazamela iphalamende, omama labobaba lamajaha lamantombazana abazimiseleyo. Ngiphuma kumeeting lapha ade sikhangela khona ukubana ilizwe leZimbabwe liphose lile 10,000 ama-polling stations. Kutsho ukuthi-ke sizafuna ama-polling agents, election polling agents. Sibe sihlela khonokho ukuthi kumele sikhangele siqaliseke kathesi ukuthi sikhrene abantu abangaba yi-50,000 ngoba sizafuna 5 per polling station. So sizafuna about 50,000 ilizwe lonke leli. Konke lokhu kumele sikwenze sisiyafika i-nomination court. Njalo sikhangele futhi ukuthi kuvikele elandelayo loneli sizabe sesikhangela-ke sithatha ama-CVs wonke ama-councillors lama-papers, wonke ama-papers abaqondile ama-birth certificate labalawo konke ama-papers akho konke kukhona ukwenzela ukuthi i-nomination court ekhona mhlaka 14 wonke umuntu angaze ehluleka omela i-PRC ukuthi angene kulolu khetho oluqakathekileyo.
Mnumzana Phukeni, iselilawo amabizo abantu abazancintisa belimele elizawabhalisa e-nomination court mhlaka 14?
Hayi, sesiphushile ngempela. Khuluma nawe kwamanye ama-province sesiqedile leyo process, kwamanye sikubo 80% nje. Cabanga leli impela viki elizayo siyayiceda nje yonke lento siyaceda ngayo. Engakusho ebantwini bakithi ukuthi abazilungiselele, inkululeko yabo isifikile. Bengesabi lutho, sizilungiselele ngempela ukuthi sibamele. Ngikubonile ubunzima esihlangane nabo, sibizwa ngamagama okubana singama-dissidents befuna ukusitshisela endlini. Ebhekile uMnangagwa engenzi lutho kodwa eqhubeka ethi ukhetho luthule akuzukuba lodlame ngoba yena engqondweni yakhe udlame kuphela ludlame uma lusenzeka kwabanye abantu, kodwa uma lusenzeka ebantwini ababiza ama-dissident akulona udlame. Njalo into esiyibonayo ukuthi yena nalo umfana lo omncane lo wamanga lo basebenzisana bonke ukuthi abantu bakithi babatshela amanga benze zifasi kuthanda bayasinakekela, kanti bafuna ukuthi bawine nje ukhetho uma beqeda lapho sebehambile beqhubeka ngendawo ukuthi basibona ukuthi thina siyinto nje yokubavotela bese beyahamba bengasinakekeli. So abantu bakithi ngifuna ukubakhumbuza ukuthi inkonyane enhle ngekhothwa ngunina, bangakhohlwa imisebenzi emihle eyayenziwa ngumama uDr Khuphe engu-Deputy Prime Minister, ethatha umholo wakhe ebhadala ukuthi omama bengabhadali ezibhedlela, evuselela impilo lani yayisivaliwe nje sokulugebhezi lokugcina abantu ukuthi base.
Cabanga ku-PDP la kumanyano wenu liyasuthiseka yini ngenguquko ebikhalelwa ngamabandla amaningi kwezokhetho?
asisuthiseki kumele sikukhangele ngalindlela ngelihlo njalo elibanzi ukuthi abantu bethu even lanxa kuregistration kuthiwa abahambe bayeregistra ukuvota bebelokhu be-intimidator besukumezwa besikhangela sibona abanye amasotha ikakhulu kumbe lalaba ababesebenzela ibandla elibusayo belibuza abantu ukuthi this is i-voting slip yakho lokhana bekusenza abantu bahambe bedile besiyaregistra njalo bekusenza abanye bangaze bahamba ukuthi bayeregistra kubuye futhi ukuthi bona ababaregistrileyo kube thuse ukuthi nxa sizathathelwa ama-slip ethu leyi i-system ezasetshenziswa ka-TSD VR asiyijayelanga e-Afrika kasiyazi e-Afrika iyaqala eZimbabwe kutho ukuthi angisoke ngikwanise ukuvota ngikhululekile so yizo izinto kade sihlangana ke lazo lezo kundlela ka-TSD asikabi leqiniso lokuthi yona i-voters roll izaphuma ime kanjani asikabi leqiniso lokuthi kuzaba lama companies yini azakwanisa ukuthi athi audit i-voters roll ekhona so sihamba sikhula kuyona leyo election kodwa i-victory is certain ngomama umjuri la ngama-candidates esizawafaka
Lina liyasuthiseka ngenguquko ebekhona kwezokhetho phukeni.
Singeke uze usuthiseke ngempela eZimbabwe ngoba siphila ngabotsotsi, ngabantu bamanga. Kodwa into engifuna ukuyisho ebantwini bakithi ukuthi kulalokho ngesilungu abakubiza bethi there is no injustice that lasts forever. So lobu buhlungu esihamba kubo kuzophela, abukwazi ukuhlala bukhona. Abantwana baka-Israel labo bagcina bephumile ebugcilini baseGibhithe. Sizaphuma okwamanje. Engifuna ukugcizelela kakhulu ebantwini bakithi ukuthi abaphume ngobuningi babo baye vota ngoba noma kuthiwa ivoti liyatshontshwa awukwazi ukuthi ulitshontshe ma abantu abaningi bevotile bavota against wena bavotele omunye umuntu akusoze kuphumelele ukugqila kwabo so abantu abaphume ngobuningi babo kukho konke igovernment ekuzamayo ukuthi irobha abantu bangaparticipate abaphume ngobuningi babo
Umnumzana Khaliphani Phukeni ngowecele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe Ubexoxa ecingweni lomnumzana Sengezo Chabangu owecele le-PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngoMathokozi Nduna uNtungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 pm kusvika na7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.